Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 7 kumbimbitho 2021 ngukips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokufika phezu umnyaka abantu emhlabeni wonke jikelele ikhathazwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele.
Inhlanganiso yabukholo lwesiKristu ithi kumele abantu bafundiswe ngokuhlatshwa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthatha-kela ivaccine.
Ibandla lezaphu lithi ibandla lezanu-PF akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni okuzangena esikhundleni somsekeli kamongameli esithiwe ngumnumzana Kembo Mohadi.
Sibatshela zithi izaphu isingapho wena sukuzani ene njalo labavuma ankolo ukuthi bayala.
Kodwa ababekubandla lezaphu abokubandla elibusayo khona manje bathi basebenzisa igama lezaphu iyayikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuka Nkomo.
Ubalelungelo labo bazimela bodwa njengezaphu. Lathi salandela okwabonkomo saba izanu-PF.
Salethulela ezamasiko ezabatsha kanye nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Igciwane le-COVID-19 selitshiye abantu emhlabeni wonke jikelele bethithibele. Ngesikhathi sokufika umnyaka, inhlanganiso ye-World Health Organization yathi umkhuhlane we-coronavirus kumele uphathwe njengalowo obulala abantu abaningi, kumbe i-global pandemic ngesilungu. Ngolwesine uzabe sokungumnyaka ogcweleyo selokhu kwaqhamuka umkhuhlane lo edolobheni le-Wuhan kwele-China. Kusukela nyakenye, isibhedlela se-Johns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 117 million asebetholakale bele-COVID-19, wathi abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babulawa yi-coronavirus. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kuzwekazi le-Africa, kwabhubha abedlula kancane inkulungwane ezilikhulu 105,000. Abayizigidi ezintathu lengxenye 3.5 million sebaphepha kumkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amane 36,260 asebehlolwe batholakala bele-COVID-19, kwathi abazinkulungwane ezidlula kancane amajumi amathathu 34,000 baphepha kumkhuhlane lo. Sokwabhubha abantu abazinkulungwane lengxenye 1,485. Usukhicamfundo Solwayo Ngwenya osebenza eMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo usuhluphe abantu okumangalisayo.
Ukuze kwenela umnyaka kuthiwa khona i-coronavirus, i-global pandemic, into esiguqule izinto eziningi emhlabeni jikelele. Kokuthi abantu abaningi babhujelwe izihlobo, kusentandane, amabhizinisi asasebenzi kuhle, abantu abasayenelisi ukuhamba kuhle emhlabeni jikelele. Umhlaba wonke usebunzimeni.
Ungwenya uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane lo sonke isikhathi ngoba ulakho ukumemetheka kakhulu.
Ubhubhane lolu njengoba liyakwazi ukuthi luphile ebantwini, yikho nxa abantu behlangana laphana luyasuka komnye umuntu luye komnye umuntu. Selibona njalo sokuthiwa sokula olunye ubhubhane olukwamanye amazwe kuthiwa lolu luqinile okwedlula solutshintshile. Yikho nxa lokho silubekele ubhubhane lolu lokho luhamba lusiya phambili, ngokubona kwami luzatshintsha kufika isikhathi sokuthi solubulala abantu abaningi solulamandla amakhulu kakhulu. Yikho kumele kwenziwe emhlabeni jikelele. Kumele abantu behlale phansi besebenzele World Health Organization. Kumiswe ukuhamba lokuhlangana kwabantu, kumiswe isikhathi esifananayo. Nxa ama-lockdown engahambelani, nxa kuthiwa kuyekethiswe laphana abantu sebehamba njalo, ubhubhane solusenza lutshintsha. Kuthiwa yileyo kuthiwa yi-new variant, solufika kwenye indawo njalo luvuka. Yikho nxa kungayenzwanga sikhathi sinye angiboni kusiya phambili kuzokuthi njalo indaba le ama vaccination abantu be vaccinate bonke esikhathi sinye kwenzela ukuthi ubhubhane lo lusilunqobe kumele senze khona lokho okuthiwa yi social distancing esingayenza ungaba kuyi mass lockdown yeli umhlaba jikelele ngesikhathi sinye kuphinde ukuvaccinate abantu yikho kuzasinceda kulolu bhubhane
sokulamajekiseni ambalwa awunqabela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 akuqela e-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, Sinopharm, Sputnik le-AstraZeneca. Amazwe kuzwekazi le-Africa akhala ngokuswela imali yokuthenga amajekiseni la. EZimbabwe kusetshenziswa i-Sinopharm iyanikwa ilizwe leli ngele-China. Kukhangelwe ukuba kuzatholakala amanye amajekiseni avela kulelo lizwe. Kuthi njalo eleZimbabwe lizama ukuthola amajekiseni atshiyeneyo adingwa lizwekazi le-Africa. Okwamanje kweleZimbabwe kubikwa ukuba abanye abezempilakahle bayala ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm besithi akwaziwa ukuba iyisimo bani. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kutshela abantu ukuthi uzahlatshwa ijekiseni le kuliviki. Umfundisi uSenisibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi basanda kwenza ucwaningo oluveza ukuba balutshwani abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm.
Sananzelela ukuthi ingxenye eyi-10 kuphela i-10% yiyo evuma ukuthi ithathe injection le China i-Sinopharm. Then ile 70% bayala bathi bona hayi hayi bengeke bayithatha bayesaba, ikanti 14% yilaba bathi hayi abalashuwa bona baphakathi laphakathi. Ngakho lapho esikunanzelelayo ukuthi kutho ukuthi loba nxa injections zizaba khona balutshwana abantu abazafuna ukuhlatshwa. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi okokuqala abantu bayesaba ikakhulu abenkolo ngoba bacabanga ukuthi engxeso kungu-666 lo ababala ngayo ebhayibhilini. Okwesibili njalo kulokwesaba abantu becabanga ukuthi hayi izinto ezivele eChina singeke sasithemba.
USibanda uthi uhulumende kumele afundise abantu ngejekiseni le.
Kuyadingakala ukufundiswa okubanzi emabandla, njengoba amabandla kade sevuliwe ebulenjini, wonke umuntu afundiswe nje ukuze abantu bazwisise ukuqakatheka kokuthathakela ivaccine.
Akwaziwa ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uzaphela sokutheni njengoba abantu emhlabeni wonke jikelele bethethibele ngenxa yokufelwa izihlobo nabangane. Abakubandla lezaphu lamanye amabandla bathi ngabala ndaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhetha bani ukuba angene esikhundleni somsekeli kamongameli esithiwa ngumnumzana Kembo Mwadi ukuthiwa wayesiya emacansini labesifazane abaningi abaguqela abendileyo. Umgcinisihlalo webandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi kazihluphi ngokuza kwenziwa ngumnangagwa njengoba basuka kudala kubandla elibusayo.
Umuntu oseleyo yena uhanjele ngasuku nguye ayekuhayirake phezulu. Singatsho nguye umuntu esingakhuluma la isithi wayeyinkokeli kuzapho. Laba abanye omohadi kumbe babesebajele kumbe osimon kaya babethola ama-briefcase kajoshua nkoko asibabali ukuthi bake baba ku-leadership. Anyway, asila ndaba lakho lanxa bekusele oku-leadership sibatshela zithi izaphu isingapho wena sukuzani and njalo labo bayavuma angikhola ukuthi bayala ngoba ngiyakhumbula ngikhuluma lo sikhosana u-Absalom engitshele ethi hayi thina lokhu siyizani ungeza umuntu ephakathi bethu ethi wena siyizaphu uyabe khuluma nje ukuthi sasiyizaphu hayi khona ukuthi siyizaphu ngoba ngomthetho wabo kukhanya ngani vele abavumi ukuthi wena kulo muntu phakathi babo ungasukuma kathi esathi mina ngiyizaphu.
Uthi akula muntu okubandla le-ZANU PF okumele azibize ukuba ngowezaphu. Ngakho-ke abafisa ukungena esikhundleni sikamohadi kumele bakhankase ngezinye indlela.
Engxenye ngabantu abesindebeleni engxe kungaba ngcono kulokuloku bethu bayayizaphu because izaphu uyayihlanganisa abantu abaningi labasemashonaland labangapha emathebeleni.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla leMtokazi Republic Party othi ukuwa kukamohadi kuveza ukuncindezelwa kwabantu abadabuka emathebeleland.
Into kaThembo Mohadi ngabantu abakade bevele behlezi bebhandisha inyoka. Inyoka yabo sibaphendukela okwalesi sikhathi. Akuqali ngabo Mohadi labo Chiwengwa kuphela, kanti yena uRobert Mugabe owaphuma esikhundleni wathathele enye indoda imfazi, yena uGrace Mugabe ngokwakhe. Siyakwazi wayengusekretary wakhe emahofisini wamthatha ngendlela engayisiyo esebenzisa ukuthi ungupresident. Kwabuya ke yena ke uConstantine Kuvia Chiwengwa njengoba uchilo siyazi ukuthi wathathela iplayer leyo shingi umfazi. Ke nxa sikukhanyele thina ikakhulu sikhanyele abantu bakithi ngapha eMathebeleland yibo abahlambalayizayo kumbe abafakwa emphakathini kuthi wedandalazi bayona kanti abempumalanga beprotekthwa kumbe beprotekthwana.
Umoya uthi okwenziwe nguMohadi akwedluli ukuchithwa kwegazi okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe kwegukurawundi.
Nxa ngikhangela isenzo esehlele uKembu Mohadi ngithi mina nxa into yakhe ibilihlazo njengoba kokuqala sinanzela ukuthi kabarephanga labo mama ngabantu akade thandana labo bevumelene regardless ukuthi kuthiwa bangabafazi babantu. Kambe okulihlazo kuyini eZimbabwe phakathi komuntu okhetha ukuzithandanela labantu abangabafazi bevumelene lalaba abasikhokhelayo bebulele abantu.
Umoya uthi uMnangagwa uzazikhethela umuntu amfunayo.
Abakho baningi kona abantu bakithi abayizikhothamathi khona ngale Mpumalanga abadobha imvuthu ematafuleni ngoba laba kulaa nto abayidlayo badobha nje imvuthu bechazwa ukuthiwe singama-nationalist. Kanti i-nationalist uvele wenzeni ku-local level yakho kurijini yakho ungaziwa ungenzeli lutho abantu? Kuyini odume ngakho nge-nationalism okungakwenza ukuthi ukhohle umphakathi wakho? UKembu Mohadi enjalo amavenda ebelbidi amasuthu bebethwele nzima ebhoda bengaqhathwanga kuqhathwa abantu besihlonini ukuwabamela yini ngokuba ngu-vice president ku-national political party ye-ZANU-PF?
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF uthi uzakhethwa ngumuntu okubandla le-ZAPU elalikhokhelwa ngumoyi uJoshua Mqabuko Nkomo.
Nxa sokukhulunywa ngomuntu ozangena thatha emuva kwaba uMohadi yinto ezakhulunywa phakathi kwethu njengeZANU-PF yona le eyabanyiswa ngobaba uNkomo lobaba uMgabe ngo-1987. Asonto yokuchothozana, asonto yokudlephana. Laba labo balelungelo labo bazimela bodwa njengeZaphu. Lathi salandela ubaba uNkomo saba iZANU-PF sisuka kubanjaniswa iZaphu leZANU Jongwe. So konke lokhu kwenzakala phansi kophahla oleZANU-PF eyiphathi ebambane ndawonye iZANU Jongwe leZaphu.
Kubikwa ukuba kulabantu abaningi abafisa ukungena esikhundleni esithiwe nguMohadi bakuqela umnumzana Obert Mpofu, uNkosikazi Sithembiso Nyoni, uNkosikazana Opa Muchinguri Kashiri, uGeneral Philip Valerio Spanda, umnumzana Simon Khamoyo, umnumzana Chinga Dube labanye. Kasonelisanga ukukhuluma labo ngalokho ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Bayakhala okumangalisayo abazali abalabantwana eVimila High School abathi inhlawulo yesikolo isikhuphuke ngendlela ethusayo. Sixoxe lomnumzana Time Mpofu okhona ngale ePlumtree.
Abazali bayakhala kakhulu, bakhala ngokuthi bathe besizama ukurejista abantwana abazangena form 1 izikolo zivulwe. Bathula ukuthi imbadalo efunakalayo iyabakhama kakhulu. I-registration fee ithi khona $10 kumbe 200 rands. Kuzothi i-school fees kumbe 800 rands. Kusevimila high school lapho abazali bayakhala kakhulu ngemali leyi ngoba mhlankhona bakhala ngokuthi amarethi yankhona vele kahambelani kumende even ungazi even ku-black market la irethi yankhona vele ayihambelani leye-black market leyi rethi ifakwe yilesi sikolo. So abantu bayakhala kakhulu ngodaba olufana lalololo. Okunye okwenzakala ukuthi abazali bakhala ngokuthi into yonke le iyenzwe bengakonsultwanga, abazange babuzwe bakhulunyiswana ukuthi intengo ingabe itshintshe kumarandi sibanje soso ukuthi kuzwakala ukuthi labo bangayikwanisa yini-ke kumbe kukhulunyiswane kubona into ingxebe kungahlanga esenta.
Pho kuyiwo phambili kuza kwenziwani baba Mpofu?
Kumele kubizwe umhlangano ibhodi ye-SDC yalesi sikolo. Imele ibizwe umhlangano yabazali kukhulunyiswane kubonwe ukuthi i-way forward kungaba yini kulokuthi nje kuphonga uvumbuluka sokuthiwe i-school fees siba imali embi sizabhatalwa ngendlela enje so kungazange kwakhulunyiswana. Yindlela abakhala ngayo abazali, i-way forward abathi babona kuyikho kokuqala abangakwenza.
Kuyini okuza kwenziwa ngabazali ukwenza ukuthi bavimbe khonokho ukuthi kungenzakali
kumbe vele abasozobenelise
ngabe singasazange kwahlalwa phansi kwalunyiswa kwaba lochintsho kuloku okuvele sekukhona kuza kungaba kulobunzima kakhulu ebantwana abaningi abangasoze baphumelele ukuthi bayengene ezikolo form 1 kuyabe kuzaba lobunzima kakhulu ngoba abazali eqinisweni bayakhuluma ukuthi imali efana nalana leyo abalayo njalo soze bayigwanise njalo kwababuke ngabaziboni besiba le ndlela abangayithola ngayo especially ngesikhathini esomumo esikiwe lockdown lo kunzima kakhulu ebazalini abaningi kungakuthi abantwana bazafelwa ikusasa labo kanjalo nje kalula nje kanjalo kugcine kusonakala kuphele kanjalo nxa kungazange kwazanye ukuthi kuhlangane kukhulunyiswa nokumuntu kungabhadalwa nanjani ngayiphi kunye kukhona ukuthi abazali bafuna kakhulu ukuzwisisa ukuthi uhulumende kungabe sekule ndlela yini angabe ekupasisile ukubana i-school fees sesingabhadalwa ngemali yaphandle kwelizwe ngokuba into eyaziwa ngoZulu kuleli lizwe ukuthi so far imali esebenzayo isebenza i-RTGS akusebenzi i-US dollar kumbe irandi kwakathesi yikho kwaziwa ngabazali ngoba awuzange besingakizwa ukuthi sokutshintshile ukuthi i-school fees esizamele sibhadale ngemali yakwelinye ilizwe ama-rands kumbe ama-US dollars abazali bafuna ukuzwisisa kakhulu khona lapho
lo ngumnumzana Taimo Mpofu ohlala ePlumtree kulangale eMatabeleland South. So angeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. So kulabantu abaningi abaqhamuka kuzikazi leSouth America abafisa ukuyahlala kule Melika kulandela ukungena kukamongameli Joseph Biden esikhundleni sikamongameli Mozibandlela. Abanye labo ababevinjwe ukungena eMelika uhulumende wayengumongameli uMzuma Donald Trump wayengathakazeleli abantu bokuza. Inkampani yeMatch ithi uyathembisa ukuba bazaphekapheka amaphilisi alakho ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19. Ithi abakwenza kulezi nsuku bakwenza nenkampani ye-Richback Bio. Abantu bokwele Cameroon bathi kumele kudingisiswe ukubulawa kwabantu esabelweni se-Northwest libutho lalelo lizwe elithi lidinga amalichacha asekela abantu abakhuluma isingisi labasithakazelelayo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sigqiba udaba lwethu lwamalobolo silomnumzana Zifiso Masiye osanda kubiza amalobolo enkundleni yokuxhumana eyezoom
ba le evidence ukuthi sekubhadaliwe konke sebengaqhubeka becela ukulobola. Ukulobola ke lakho kuhleliwe, abakwaziyo bayazi ukuthi kulenkomo yohlanga, inkomo yohlanga inkomo kamama eqakathekisa ubumama bakhe njengomuntu wathwala umntwana 9 months ayinegotiate-wa ke leyo yiyo evula ukuqalisa ukukhuluma ngamalobolo. Ingabhadalwa sokubhadalwa bakhipha ingubo kamama lijazi likababa lento ezinjalo kuthiwe ukuthi hayi sebekukhiphile. Nxa sebekukhiphile singangena-ke ekujajeni amalobolo sitsho ukuthi hayi nxa lifuna umntanethu lizakhupha inkomo ezingaka kumbe inkomo ezingaka sizilinganisa ngesilinganiso semali engaka kuvunyelwayo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba uMasiye, sicela ukuthi ugqibe udaba lwethu lwamhlanje.
Ngabona ngamafitshane ngathi yiyo indlela ye-Zoom meeting kakhulu ngakuqonqosela ukuthi ukuqakatheka kokulobola vele ukuthi abantu bemuli ezimbili bahlangane ubuso ngobuso bazane kudale ubuhlobo. Ngakho kunzima ukudala ubuhlobo abantu bengekho, kunzima ukudala ubuhlobo nge-Zoom meeting. Sesiqedile-ke umsebenzi we-Zoom meeting sesivumelane ukuthi veka sikathi 1 kusamele kubekwe ilanga kungadlula ubhubhane lolu lapha esizahlangana khona kuhlatshwe inkomo, kuhlatshwe imbuzi kusinwe sisonkeni, sibonane, sixoxisane ngomsebenzi esawenzayo sisonkeni. Ngoba ukulobola ukuthi sibonane, sixhawulane, sazane ubuso ngobuso. Edube, ngiyabonga.
Ngithathele ithuba ukuthi mboke ubaba uzifiso Masiye
ingcwethu kwezamasiko esintu. Asidibane nini singabaphileyo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje afuna sikhangele ukuba injongo uNkulunkulu abe esibizele yona uyini. Ngibala kumakho ichapter ka-5 lapha ngifuna ukukhangela ivesi ka-18 ikhuluma ngendoda eyakhululwa kumadimoni nguJesu. Lapho iBhayibheli ithi lona chapter 5 verse ka-18 ithi lapho uJesu sengena esikepeni lindoda eyayikhululwe kumadimoni yamncenga icela ukuhamba laye, kodwa uJesu wasesithi hamba ngekhaya uye emulini yakho uyebatshela yonke into inkosi ekwenzele yona lokuthi ibe lomusa lawe. Lindoda yaqalisa ukungena emadolobheni alitshumi akuleso sigaba ikhuluma indaba ezinkulu ezinhle uJesu azenzele yena. Wonke umuntu wamangala entweni ayibatshela yona. Ngakho lapha ngifuna sinanzelele ukuthi lindoda yayisikhululwe kumadimoni nguJesu yacabanga yona ukuthi kungcono ngimlandele. Kodwa sibona uJesu esithi hayi, isizathu engusizele sona yikuthi uhambe uyetshela abanye indaba ezinhle, indaba ezimnandi. Nxa sikhangela lona vele iBhayibhili singathi ngelisenza ukuthi sikhangele abanye. Siyahlangana nalindoda ikhululwe kumadimoni amaningi, amadimoni ayibophile. Ukubonga kwayo yacabanga ukuthi nxa izabe sisithi ibonge uNkulunkulu yikuthi ihambe loJesu imlandelele ibe ngomunye wabafundi bakhe. Kodwa siyabona ukuthi uJesu uthi hayi ndoda, buyela emulini yakho uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni empilweni. Buyela esigabeni lesohlala kiso uyebachasisela ukuthi ngikwenzeleni. Kodwa sibona ukuthi lindoda ayizange iye emulini kuphela, ayizange iye esigabeni, kodwa ilizwi likaNkulunkulu lapha lithi wangena emadolobheni alitshumi okwakuthiwa iDecapolis esiyafakaza esiyatshumayela. Manje wena mlalele, angazi namuhle ukuthi uNkulunkulu wakwenzelani empilweni yakho. Bangaka bemuli yakho abangamaziyo uNkulunkulu okhulumisana labo ngaye uNkulunkulu? Ingqobo yakho yokuqala le qalisa eJerusalema. Bangaphi odadewenu, bangaphi abafo wenu, ungaphi umama, ungaphi ubaba ongamaziyo uNkulunkulu? Okokuthi namhlanje uqeda ukulalela lintshumayelo ungasuka umthathele umakhala ekhukhwini umbuze ukuthi hawu, usikhangele insuku zakho osuziphile lapha emhlabeni, uyamazi yini uJehova? Suka laphana uNkulunkulu uyasikhuthaza ukuba usigaba leso hlala kiso. Kungabe kusesikolo, kungabe kusekolishini, kungabe lapho osebenza khona, kungabe kumbe kuyindawo lawo lapho tshona ukhona. Bangaka abantu abakhonapho osowakhulumisana labo ngoNkulunkulu esigabeni sakho? Ubatshela ngothando lukaNkulunkulu, ubatshela ngomusa uNkulunkulu akwenzele wona. Usuka lapho ungena emadolobheni benamanye, ngena kutsho ukuthi lapha qhubeka uye phambili uyengena kwezinye izindawo. Layo uJesu siyambona engena ezigabeni ezihlukeneyo ekhulumisana nabantu abehlukeneyo ebafakazela.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu nika abantu bakho umlilo phakathi kwenhliziyo, bafuqe ukuba bakwanise ukukhuluma indaba ezimnandi, indaba zevangeli kwabanye abantu. Nkulunkulu, kulabanye abayesabayo, banike igunya lesibindi esokufakaza ngelizwi lakho. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.
lolo begulo hlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Sike sizwe ezabatsha silo Mike Wobe.
Lingali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapho muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Wobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube osakhulayo olohlelo olujonge ukukhuthaza idlale lePhalamende ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama-license okusakaza ngesingizi sithi ama-broadcasting licenses ikakhulukazi nxa sesikhangela indaba yama-community radio stations. Ngobe ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi nge-petition elifake kudale lePhalamende.
Ngiyabonga. Sinazelele ukuthi khona thina abama-special interest community radio stations abazange basifaka kule ikhole yayikhona le abayenzayo yama-community radio stations. Njalo nxa ukhangelisisa kuhle uzafica ukuthi bonabo abakhokheli lawo ma-community radio stations ngabantu ababiswe political party ikanti bekulamanye ama community radio stations abevele khona adengawendibeli like issue yeGwanda le Intebe uzafica ukuthi kukhona vele kade kule Intebe community radio isibuya sihlanganiswa leSotho labantu abantu ngoba sekubonakala ukuthi nanku sebebuyile sebefaka i-community radio eyeSotho so akula ngenye indlela engenzakala ngaphandle kokuthi lati sibe yingxenye yani yabona laba sebekhona sokuthiwa i-Sotho community radio wathe
kungani likubone kuqakathekile ukuthi lifake le petition kudale lePhalamende.
Sibone kufanele ukuthi siyifake edale lePhalamende ikakhulu i-media portfolio committee ukuthi kube yibo abahamba phambili kukhulunyiswane lePhalamende yonke ukubana kanti thina isisithi yephandle for example ama community radio njengabo efocusa kuma youth kanti singena ngapi kwangkhona ngoba lati siyawafuna ama licenses angkhona uthi lati si broadcast sikhona pa kuBulawayo.
Kulabontanga abaningi abasekela lumbono wokuthi kuhlolisiswe indlela abantu bathola ngayo ama license. Kungani besekela lumbono?
Ontanga bakuBulawayo bayafisa kakhulu ukuthi kube ngani bangathola eyabo community radio station ukuthi bafake labantu zabo kungabe kukhona enye i radio stations ngathi mina i-commercial radio station ela laba ngeke bazi bakhangele into zama-youth abaningi ngakhona ukuthi ke tona ayi nanka ama-youth akhona kahle sifake indaba zabo lapha ngoba bona liyana phela i-commercial radio station eyenza imali so labo bafisa ukuthi khonokho abakwenzayo bayenza into eziningi ezokuhlabela ama-drama etc bayafisa ukuthi babe leyabo labo i-radio station lapha bangafaka khona into zabo bethu ukuthi balalelwe labo njengabantu abantu indaba zabo zonke abazifuna ukuthi zikhulunywe kuleso steshi.
Njengoba selifake le petition kudale lePhalamende likhangela ukuthi kuyini okuzakwenzakala
ngokufaka ipetition edale lePhalamende sikhangelele ukuthi khona kukhulunywe ngakho ukuthi khona singalayiseswa njani lama community radio our special interest kona vele ngivele ngithi mina yona njengebhazi kahle kahle ebekungamelanga ukuthi kube yiyo eflight ama invitation iyo lapho kumele kusukele khona ukuthi ku community njengoba kunjalo nje yi community okumele iidentify ukuthi khona lapha kuyafuneka i community radio ayikhona ibhazi ukuthi kube yiyo yona hayi sesizafaka ke ikholu yibo abafakayo ikholu ezibhazi.
Hayi zulukandaba isikhathi sesesidliwe ngumangoyi sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk at the Connection sengishaya phansi olivalelisayo. Igama lami nguMike Wobe. Zimpapho muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi ibandla lezanu-PF akumelanga lisebenzise igama lalo ekudingeni ozangena esikhundleni somsekeli kamongameli, kodwa labo abawe kuzaphu abakubandla elibusayo bathi bazasebenzisa igama leli ngoba lokhu bebambelele okwathiwa nguJoshua Mfiqabuko Nkomo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.